into khona ukuthi uhulumende wethu ungathi uyaphosisa uyavuthwa indaba nxa kuthiwa khona izizalwane zezimbabwe kumbe ezesadeke zile mvumo yokhulumende kufunayo ngoba kulo zibuse izimele independence i-freedom of expression. Angiboni mina ukuthi nxa umuntu ekhuluma nje nezintangisenzakalo esemozambique kuletshwala ngibona ngathi lapho kuzaphongaphuma nje kuthiwa khona kuthi awulacaleli khona.
Abanye ababanjwa belo bephume elizweni bengelancwadi bengena kwamanye amazwe baphathwa ngendlela efanayo na kumbe na uphathwe ngendlela ethiyene?
Kulabantu abalikhulu abangamakhulu athi ambalwa abavele bephuma ezimbabwe bengelancwadi ezeneleyo. Kulabantu abangenelana lezanu abathengisa izidakamizwa abangenisa izimpahla lezana ezamabhiro kungekho emthethweni kodwa sayithi zithiwa khona babotshilo. So lokhu sokuqondaneza ukuthi abantu umongameli kumbe singathi izimbabwe uhulumeni wezimbabwe udanise kukonaukuthi umzana liserele ekhuluma nje iqiniso ekhuluma nje ngokwenye senzakalo semozambique lapha vele sokusokonakele lapha.
Singathi kukhona na okutsha akade kukhuluma kulolu daba lemozambique?
Uzilo wezimbabwe vele wazibonela yedwa abantu bekhuluma besithi wona bangabantu bangabantu ngejani uphepho bavela voda emozambique lemifanekiso amavidiyo phinde kulezidalwane eziningi ezivele emozambique ekuhlala emozambique ezindawo ezazikhuluma ukuthi into yokuvota asiyo into entsha. Yikho ngibona ngathi mina njengesithi akule nto entsha lapha nje okubezisa ubuhlungu ukuthi kube lo muntu nje ade ethatha isikhathi ukuthi achasise isenzakalo isenzakalo semozambique kuyikuphula nje uhulumeni niwesephula umthetho obe-freedom of expression ezizalwane zezimbabwe lesadeke.